kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 19 Ntulikazi 2022, Prophet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, intengo yamafutha ezimota yehlile ngamasenta kwelemelika isithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA namhlanje. Sokuqhamuka udubo lokusekela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospital UBH. Isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisa elibusayo lele-CCC awanakekeli isigaba semandibeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intengo yamafutha ezimota yehlile ngamasenti awemelika isithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA namhlanje. Ilitha yepetulo yehle isuka ku-$1.76 yaya ku-$1.70. Kuthi idiesel yona yehle isuka ku-$1.86 yaya ku-$1.80. Ngeviki edluleyo lintengo yehle ngamasenti amabili. Kusenjalo ibhanga elikhulu lelizwe namhla lithule umniningwane ephathelane lokuthengwa kwecoin legolide eliza kwethulwa nguhulumende ngolwesihlanu. I-Reserve Bank of Zimbabwe ithi injongo yale icoin yokuthi abantu bagcine uhlonzi lwemali yabo njengoba idola leZimbabwe ligugudeka njalo nje. Leli bhanga lithi leli coin lizathengiswa idola lakwamanye amazwe kanye lelakuleli. Kanti lo olithengileyo kumele aveze isithupha lobufakazi bekheli yalapho ahlala khona. Lithi njalo umuntu uyazikhethela ukuthi uyazigcinela yini leli coin kumbe uyaligcinisa ibhanga. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU uMnumzana Jafet Moyo. Waqala ngokumbuza ukuthi uthini ukwehla kwentengo yamafutha.
Sikhangela ukwehla kwamafutha isikhathi esidlulileyo akutsho ukuthi intengo yezinto ezizakwehla. Kutsho ukuthi indlela izinto kade zikhwela ngayo yiyo engatshintsha. Sibona ngokuthi nxa amafutha ekhwela ngokuphuma kwelanga, akutshona kwelanga kumbe ngeviki ngeviki kumbe ngenyanga ngenyanga, lama prices lawo alandela ke ukukhuphuka kwamafutha. Kodwa nxa kuyikuthi amafutha ayehla, kutsho ke ukuthi intengo ingala isendaweni lapha ebikhona okwamanje. Kutsho nje ukuthi ingxenye ukukhuphuka kwezinto yikho esingathi sokulokuvelo. Into enhle okumangalisayo ke ukubona intengo yamafutha isehla, ngoba kutsho ukuthi i-rate in which ama-prices ezinto akhwela ngayo aseza kuma. So kuyajabulisa nxa sibona loba kungamasenti amabili kumbe amathathu mbe yodwa, kodwa kungabe kutshengiselela nje ukuthi kungaba le-stabilization kundaba yentengo. Kodwa kutsho ukuthi sesiphumile kunkinga ekade vele siyikhangele.
Kodwa libona kusiba lokuzinza elikhuluma ngakho yini baba Moyo, ngoba sihlezi sisizwa likhala njalo lisithi osomabhizimusi abaningi sebengamagofu.
Inkinga ekhona yikuthi esingathi ngokubangela intengo kasomafutha kuphela. Indaba esiyibiza sithi yi-exchange rate kumbe okutholakala khona imali yangaphandle kwamazwe njengoba abantu bayithola ke emfika omnyama. So nxa singathi kuba lobubelo nxa kuyikuthi amafutha ayakhwela, kodwa kukhona ke okunye abamosomabhizinisi abangakusebenzisa ukuze bebe belokhu bekhuphula phela intengo yezinto. Indaba ye-exchange rate ibona ingakachinji iloke ikhwela ngesuku. So loba nje sithi kuse ukuthi kule stabilization ngapha emafutheni kodwa aluba le stabilization iyatholakala njalo nje la ku exchange rate aluba kuba lobukelo.
Sibone njalo uhulumende namuhla esethula imininingwane ye-coin eliyigolide lelathi lizathengiselwa abantu abafuna ukugcina uhlonzi lwemali. Libona lisebenza kuhle yini lelo coin impela abantu belamukela bezwisisa ukuthi lisebenza njani?
Nga sikhangela kumbe sikhuluma loZulu ama members bezisebenza kunhlanganiso esibamelelayo abaningi ke kabala singathi information eneleyo ukuthi ke indaba le yamacoin izanceda ngaphi. Sibona engani kuthiwa khona kube izisebenzi zibona engani indaba yamacoin leyi kalibuyelanga izisebenzi ngoba phela balutshwana kuzisebenzi abazafinyelela ukuthi bayathenge ke lawo amakhoni. Asiboni ke lamaganyane eza kwekela ke ukuthenga amakhoins bewagcine babuye njalo bethenge laleyo mali eyangaphandle kwamazwe bezigcinele bona. Sibona ngani akula mthetho nje ozagwalisa ukuthi bagcine konke kokubili amakhoins babuye begcine le mali ingabhodi esifikeni kuthi abangabayanga abanjengathi bebe sebeyiswele ngaledini yamabhenki beyiswela limali eyangaphandle kwamazwe.
Mnumzana Jafet Moyo, mnobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Sokuqhamuke udubo lokusilela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, i-UBH. Lokhu kuvele encwadini elotshwe ngesinye seziphathamandla zalesi sibhedlela uDokotela Trust Mshawarima ethi abafuna ukuhlinzwa sokumele bazithengele ijekiseni lokulalisa ngoba selisilela esibhedlela lesi. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo eWobulawayo.
Izigulane ebezimelele ukuthi zihlinzwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals esiwobulawayo zaziswe ukuba sekumele zizithengele imithi yokulaliswa lapho zisiyahlinzwa. Omele abongi e-United Bulawayo Hospitals abaphansi kwenhlanganiso eyeZimbabwe Nurses Association, umnumzana Anthony Majongosi uthi sebezasebenza nzima kulandela lesi sinqumo.
Sibone i-United Bulawayo Hospital ibhale incwadi ukuthi abagulayo bazithengele imithi yokuthi isebenziswe i-theater. Imithi leyi iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanise ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele lokho ukuthi ifakile imali izibhedlela ukuthi zikwanise ukuthenga imithi leyana ukuthi sikwanise ukuncedisa abagulayo.
Umgcini sihlalo wezempilakahle edale lephalamende uDokotela Ruth Labode uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuncedisa esibhedlela lesi.
It is a standard policy ukuthi if you don't have enough anesthesia, you must keep it for emergencies. So the hospital has done the right thing. When they buy, then all shall be well. I don't know whether the anesthesia is not there because of lack of funds or because there's a shortage in the country. I can't really answer that since I'm on public here.
Umsekeli kaMphathi Ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro ephendula imibuzo mayelana lokusilela kwemithi, amaphilisi lamajekiseni esibhedlela se-United Bulawayo Hospital uthi Lokhu kungamanga akusiqiniso okulotshwe isiphathamandla se-United Bulawayo Hospital. Iningi likhathazekile ngokusilela kwemithi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals ngoba sinakekela izigulane ezisesigabeni zonke zeMandebeleni, eNkabazwe lakoBulawayo. Omama abazithweleyo bathi sekulesikhathi eside bezithengela imithi lempahla yokuncedisa bebeletha, njalo osekuse United Bulawayo Hospitals akuqali, kuke kwabakhona njalo ngomnyaka ka-2008 lapho izigulane besezizithengela imithi ezibhedlela ezweni jikelele. Kusenjalo umbukiso we-Mine Entra uyaqala kusasa koBulawayo, njalo amalungiselelo akhona asefike esibangeni esiphezulu. Umqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair, uMnumzana Nicholas Ndebele, uyakuchaza lokho.
Konke sokume ngomumo ngaphandle kokuqala kwe-Mine Entra. Kusasa ngolwesithathu mhlazi majumi mabili kuyonale inyanga kaNtulikazi. Ngikhuluma nginje ababukisa bavela kumagumbi amane elizwe bamadasa baletha izinto zabo abazabe zibukisa, ingabe imishina emikhulu, ingabe izimoto abazithengisayo, ingabe ngama-services abazabe bewabukisa kulumbukiso omkhulu we-mining engineering ne-transport sectors. Lokhu kwenzakala ngemva kokungabikho kwalumbukiso okweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa lubhubhane lwe-COVID-19. Abamahotela labo bayafakaza ukuthi izethekele ezivela ezindaweni ezingaphandle kwaboBulawayo seziqalisile ukufika zigcwalisa amahotela. Kusasa ke ntambama sile welcome cocktail ezabe isenzakala khonapha eZimbabwe International Exhibition Center, kulaba abanxusiweyo. NgoLwesine sile Mine Entra Conference, le official opening eqala ngo-8:30 ekuseni. Umongameli wakuleli udokotela u-ED Mnangagwa uzabe eyivula ngokusemthethweni i-Mine Entra kuleyo conference. NgoLwesine sizabe sile i-Charity Golf Challenge eBulawayo Golf Club, kulabo abathanda ukudlala umdlalo wegalufa bangafika eBulawayo Golf Club. Emini kusukisela ngo-2 sizabe sile Explore the Beauty of Bulawayo City Tour, kulabo abathanda ukukhwabitha indawo ezinhle zakoBulawayo, abangazaziyo ikakhulu izethekeli zethu. Siyakhuthazwa kulabo abafisa ukuthi babe kuthiwa leyo babe bese Cock Fountain ngo-2:00 emini.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Ufisa ukubuya kuyenze kanje, kulula kakhulu. Ngaregister kuwebsite yethu ethi www.zitf.co.zw, kumbe njalo abuye nangokwakhe mathupha azothatha i-business invitation ticket azayisebenzisa ukungena ku-exhibition center engabhadalanga lutho. Siyancumisa ngobuningi benu, osomabhizinisi abakhulu, osomabhizinisi abancane abasafufusa abakwi-industry le e-mining engineering kumbe i-transportation, abafisa ukufunda ukwabelana ulwazi, ukuzwisisa ngezinto ezijiyeneyo ezikwi-industry, ukuthi beze ngobuningi. I-Mine Entra ubuhle bayo ukuthi iletha abantu abajiyeneyo, iletha abathengayo, iletha abathengisayo, iletha ama-policy makers, ngoba nxa umongameli esiza wansuku bathi ungameli wengatsha zikahulumente ezijiyeneyo bezokwabela ulwazi uzulu abantu abakuleyo industry. So sinanzelela ukuthi i-mining industry ilomgomo wayo wokufinyelela ku-$2 billion industry ngo-2023. So sithanda ukuthi kona si twice ukuthi kona sebe ngapi kulo kulo mgomo ababukisa abazula ikhulu namathuma isithupa sike 160 sebebhalisile ukuthi bazabe bephatheka kulumbukiso leli nani ngoqhela ababili abavela eChina le South Africa so ayi uzulu yakhuthaza ukuthi kona aze azebuka lokho esikulethile ngababukisi bethu
umbukiso owe mine entra umanyanisa abakulumsebenzi laba mankampani alungisa imichina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini umongameli Emerson Tambo Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe mine entra obulawayo ngolwesine oqala mhla ka 20 Ntulikazi usiyaphela mhla ka 22 amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 asephuchile ukubhalisela ukubukisa lonyaka abenza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBritani China le South Africa lawo asephuchile ukubhalisela ukubukisa ku mine entra 2022 ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheni ele retake ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngezuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Uhulumende uthi uyathokoza ngendlela ibhizimusi lezokwemba eliqhuba ngakhona ibhizimusi ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zikahulumende zithi kazemukele isilinganiso seholo esengezelelwe ngaso umqhatshi sokuphethwe kabili ngedola leZimbabwe i-100%. Iningi lezisebenzi zikahulumende labakhulume lomsilalo umsakazo bathi imali lithole leli holo emabhanga namhlanje kodwa ngenxa yokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe bathole iholo eliphansi kulayilinyanga edluleyo. Ababalisi ngabanye babathole iholo labo namhlanje beyikhala ngokuthi kalincedi lutho. Asizweni abanye babo abakhulume le-Studio 7.
Hayi, salari le incane kakhulu sibi ayikwani lutho. Isiphele kuseni sageza ngingakabophi lethayi. Ngingakadli le porridge. Something has to be done. Challenge ukuthi sama teachers we are sell out. Abanye we need unnecessary favors at work, but awusoze kusincede ngalutho. It won't improve our situation. Yikho kuzasinzimela ukuthi sifix the situation there. We have to be united in order to fix this situation.
Uhulumende lo uyasithethisa and ukhathesi useprovile ukuthi thina vele singabantu aba-useless ngokuyimadlanyana khonokho asinike khona. Nanjengami ngisitholele 50,000 which is equivalent to 50 US. I'm paying rent in 120 US and ngilo mntwana kathesi obhalayo i-olive. Imali ayikwani yini exam fee, ayikwani rent, ayikwani kudla. I'm teaching here nkayi. Imali nje ukuthi ngisuke phambi ekhaya lapho ngizalwa khona. It's not even enough, my school is ngavala. So yes, angazi ukuthi mina ayibe serious. Ngcono amanesi bona befundise. I think that's better.
Ah, mina inhliziyo yami ikuhlungu ukuthi ama media platforms amaningi ayagcwala ukuthi ama teachers athola i-increment only to find out ukuthi increment yona leyo it's actually leaving you worse than kwistage lapho kade ukhona. Akula into eza kuncedisa ngayo. Ungakhangeli i-rate uzananzela ukuthi increment yona le vele imali esiholileyo incane kuleyona le kade sivele siyihola. So increment le vele ayingenzelanga lutho. with myself being a single parent, vele ama responsibility ama maning, ngakhangela salary le vele akula lapha ngizofika khona. I'm already incapacitated as it is.
Lawo ngabanye bababalisi abakhulumele Studio 7 bekhala ngeholo eliphansi abalitholileyo linyanga lanxa bengezelelwe ngesilinganiso sokuphethwe kabili. Kulivetalk namhlanje uhlelo The Connections kanyela udubo olubhekane labasakhulayo lokusela imisebenzi ngalezi zikhathi isimo somnotho singamanga kuhle, hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Uzulu usola inkulumo yesinye seziphathamandla zezanu PF umnumzana Abdul Mshayanyika ongubhishophu ebandleni lenkonzo yeHabakuku Apostolic Faith Mission. UMashayanyika uthi akekho ungambopha ngoba eyizanu PF ngowayo. Umfanekiso wevidiyo kaMshayanyika esitsho lawo mazwi ukutshotshozelana labezanu PF ukuthi babulale umkhokheli webandla eleCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Jamisa iyabhoda ezinkundleni zekulenjini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sekubotshwe abambalwa abamabandla aphikisayo abagoqela amalunga edale lephalamende awe-CCC omnumzana Job Sikhala loGodfrey Sithole abetheswa umlando wokutshotshozela udlakela esililweni somunye wamalunga aleli bandla owatholakala efile uMoblessing Ali. Ababili laba ndawonye labanye abalitshumi lantathu sebehlale entolongweni kwesikhathi esedlula inyanga icala labo lingathoniswa. Omunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi balethemba lokuba izokhangelisiswa ngabomthetho linkulumo kaMashayanyika.
Thina njenge-CCC kosikhulumisana labo emapolisa kubana silungisise indaba ke ye-violence ngenxa yokuthi asikhangelelanga ukubana ke kube ke labantu abathi bona bangaphezu komthetho inxa yokubana ikakhulu nxa sisiya kukhetho akusonto sizayivumela ukubana umuntu ke ebe yisigilamkhuba ehambe ke engabanjwanga ngamapolisa njalo kungathonisiswa ngendaba yakhe. So le indaba esizayiphesuwa and asoze samchiya inxa yokuthi thina singama-citizens silalo ilungelo lokubana simthathe simkhambise ke emapoliseni.
Abaningi abagoqela ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono bayayisola linkulumo besithi ayilunganga.
Kutshengisela ukuthi yona izampefu yakhuthaza abantu bayo ukuthi bebe yizigilamkhuba lezigebenga beyethusela abantu njalo bebefuna ukubalimaza ngokuthi ngamalunga ezampefu njalo kaso zabotshwe. Kutshengisela njalo ukuthi wona amapolisa lamadala emthethwandaba akalawo amandla okukhangela ukuthi bengakwanisa ukubamba abantu bezanupiefu ngoba babuswa izanupiefu abakho independent abakwanisa ukuzimela bona benza imisebenzi yabo leyo ebhalwe emthethweni.
Okukhulunywa nguMashayanyika ukuthi ngeke yabotshwe ngoba engumuntu wezanupiefu umkhono uthi yinto eyangisayo kakhulu.
Njalo kutshengisela ukuthi izanupiefu yona isizifake ekhoneni isizifake kubandla elinzima lokuthi iqhubekele phambili kusilizwe ngoba akukho abantu abangafuni ukubuswa izigebenga lezi gilamkhuba okungapheliyo. So sikhangelele ukuthi abantu abaningi bazathi hayi kubuya u-2023 bazezevotela izanupiefu bazavotela yona i-opposition njalo sibone ukuthi opposition ingawina abantu abanjengabo Mashayanyika bazakangena emajele ngoba beyizigilamkhuba lezi gebenga.
Lumsakazo uxhumane lesikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukuzwa icele labo. Wathi kumele kube yisikhulumeli samapolisa esigabeni seNkabazwe lapho okwenzakala khona lesi sehlakalo u-Inspector Emmanuel Mahoko. Asifanelisanga ukuthola njalo okuvelela ebandleni labezanu PF ukuzwa icele labo kulolu daba njengoba ubelokhu engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo phezu kwalo. Umqondisi kwezokukhulumisana lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Tafazi Wamgwadi emhlanganweni labalandeli bezanu PF owenzelwa endaweni yezintaba zeRampopo etholakala phansi kukanduna Maphirabana esigabeni seMpirengwa North, uMashayanyika wakubeka sobala ukuthi kumele abulawe uChamisa labalandeli bakhe be-CCC njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko lapho abathengisi babebulawa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Singekehluka nesihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intengo yamafutha ezimota yehlele ngamasenti akwelimelika ayisithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority Zera lamhlanje. Sokuqhamuke udubo lokusulela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. UPraxedus Jeremiah ngisithi asidibane ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.